Ichona njani mthokazi yikudibana kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 ngontulikazi 2014. Silethulela uhlelo lwe izindaba ze Zimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
My star is not Tutuka, it is with them Tutuka. So, Balago, including the Lago, in other countries, Pesia, or no, Uti, the government, Yanigeza, Ama government grants, support of a community. Who called Pesia? This is Baba.
Inqithi kwezokwethulwa kwembiko lokwabiwa kwamagagasizithi uhulumende akakatshengisi ukuzimisela kwakhe ukunika izizalwane zeZimbabwe imvumo yokusungula imisakazo ezimeleyo.
Nxa sikhuluma ngedemokrasi sithi ukuthi-ke nxa izikhundla zonke zihanjiswa e-Congress, lo obona efanele ukuthi mhlawumbe okhwalifayayo ukuthi akhonteste ingabe lasiphi lasiphi isikhundla uyavunyelwa ukuthi akhonteste.
Ibandla le-MDCT lithi abafuna ukuncintisa bedinga izikhundla ezijiyeneyo emhlanganweni walo we-Congress ngomfumfo sebengaqala ukukhankasela usekelo.
Kuhoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uphethe idlalade elitsha lomculi womdumo kamaskandi uzinja ziyamluma elilesihloko esithi i-traffic.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko lokwabiwa kwamagagasi sithi uhulumende kakatshengisa ukuzimisela kwakhe ukunika izizalwane zeZimbabwe imvumo yokusungula imisakazo ezimeleyo ngoba engatshengisi isifiso sokugcwalisa amalungelo kazulu okuthola imbiko ngokugcweleyo. Unothando Sibandayo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhathazeka lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ejele ikomiti yedale lephalamende ekhangela lomsebenzi izolo ukuthi ilizwe lidinga ukuthola izigidi phose ezingamakhulu amabili amadola i-$173 million kunyanga ezintathu ezizayo ukuthi iqhube umsebenzi wokuguqula ukusakaza i-digitalization okumele amazwe wonke emhlabeni ebe esekwenzile ngonhlangula womnyaka ozayo. Inguquko le ngeyinye yezizathu ezisetshenziswa nguhulumende ukwala ukupha izizalwane amalayisensi okusakaza esithi akungeke kwalunga kungakalungiswa ukuhamba kwamagagasi. Ingcwethi zithi akuthembisi ukuthi limali izatholakala yena uhulumende evele ekhala ngezikhwama ezingakhaliyo na indibilichi. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngokwethulwa kwembiko imisa Zimbabwe umnumzana Hlanhla Ngwenya uthi ukuthola imbiko ngemfanelo lilungelo eliqukethwe isisekelo sombuso esitsha kodwa uhulumende akasiqakathekisi nxa kukhangelwa imizamo ayenzayo eyokugcwalisa amalungelo oluntu. Uthi nxa amaphephandaba lemisakazo kungatholi imvumo yokusebenza ngendlela egcwalisa izifiso zikazulu isisekelo sombuso esikhona siyaba lugwalo nje olungaguquli impilo zabantu. Uthi kungumsebenzi wamaphephandaba lemisakazo ukufundisa uzulu ngamalungelo oluntu lokuthi uhulumende wenzani ukuwagcwalisa.
Kuqakathekile ukuthi intathele izindaba zazise uzulu nge-constitution entsha in the context of ama-constitutional rights and freedom. Kuviolate njani amalungelo aku-constitution? Ukukhwela kwentengo kuviolate njani amalungelo aku-constitution? Yiku kwenzela ukuthi indatshana zabo lezitori zabo zihambelane le-constitution entsha. Umuntu nxa ebala uyafundiswa nge-constitution entsha kodwa ebala ngolunye udaba olungaqondananga le-constitution.
Okhangela ukuhanjiswa kwenhlelo kunhlanganiso yemisakazo kazulu iZimbabwe Association of Community Radio Stations umnumzana Kuzwayi Khwangwari uthi inguquko kazulu iba khona lapho izizalwane zithola imbiko evela kuhulumende ngokugcweleyo kuthi njalo zithole ithuba lokuxoxisana ngendingeko zokuthuthukisa izigaba zazo. Uthi kuyadingeka ukuthi uzulu aqhubeke ekhulumisana lenkokheli ukuthi imali edingakalayo itholwe ngoba uhulumende usecatsha ngomunwe nje khona kusobala ukuthi kathandi ukupha abantu ilungelo lokuhambisa imbiko bathole lolwazi olungaveli kuhulumende kuphela ngaso sonke isikhathi ngoba uzulu laye uyathanda ukuxoxisana yedwa nje. Uthi ukupha izizalwane ilungelo lokusakaza lokuhambisa imbiko kungumlandu kahulumende.
Ngikulume ngathi ngenkulume nje nami
ngwayo njonga yi partner in development ingahlulela kanjani ukuthi asisupport nama community radio ngoba ayasincedisa ukuthuthukisa isigaba uma isigaba singathuthuka ilizwe lethuthuka so balako inkulumende lakho ngoba inaza countries kwenzeka konoko ukuthi igovernment yanikeza ama government grants ukusupport ama community radio kukhona kwenzeka leZimbabwe nakwenza
okwakhathesi uhulumende uthi useguqule indawo zokusakaza ezilichumi 10 phezu kwezingamachumi amabili lane i-24 akhangelele ukuziguqula ukuze kusakazwe ngalindlela entsha. Lanxa uhulumende ekhangelele lelinani, ingcwethi zithi ilizwe lidinga ukuguqula indawo phose ezingamachumi amahlanu i-48 ngokuthi kusakazwe ngalindlela entsha kungelahlupho. EleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwane emhlabeni wonke jikelele, elilokhu lilemisakazo ephethwe nguhulumende kuphela kungela ekaZulu. Imele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Spanda.